ndichikusarisai nemufaro.
Sokuyizika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-13 Mphalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu usale ebambe wangaphansi ngemva kokuba umthethwandaba uthe amapholisa aqale edinga ubufakazi bokuthi umnumzana Job Sikhala wadala icala andubana athoniswe ngomnyaka ozayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi ukuvalwa kwamanzi bekunganeno ngekhefu leKhisimusi.
Ngibona ngani sokungcwala abekhona nje iholidayi abantu batholile amanzi kanti nakuma isikhukhula mhlana sekade sikukhangelile.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bakhala ezimathonsi kulandela ukubhubha izolo kwengqungquthela yomdlalo uphele oweBrazil obele mvukuzane.
Ngo-2020, iBBC Sport actually yayenza ivote, carried out a vote amongst wona lama-players engikhuluma ngawo, and uphele was voted the greatest player in the world.
Umhlabeleli wakwele South Africa obelodumo uMampintsha obhubhe ngomgqibelo ubekwa namuhla.
Ngithethe bangishiye kanjalo ngisale mina ngikhamisile kade ngithetha ngibabone namba sebelandelana beyongena emotweni ngibona ukuthi ayi shuthi labantu babedalelwene ngempela sebehlukaniswe ukufa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu usale ebambe owangaphansi ngemva kokuba umthethwandaba uthe amapholisa aqale eyodinga ubufakazi bokuthi umnumzana Job Sikhala wadala icala andubana athoniswe ngomnyaka ozayo. USikhala osevalelwe estokisini okwedlula inyanga eziyisithupha engathoniswanga ubesemthethwandaba izolo lapho kade kuthiwe icala lakhe lizaqala ukuthethwa. Amagqwetha akhe ahle afaka isicelo sokuthi aphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ukuze athoniswe evela endlini. USikhala secele ukuphiwa isibambiso okwedlula ithumi lasithupha kodwa umthethwandaba usala. USikhala uzakuzwa lamuhla ukuthi isicelo sakhe sizamukelwa na kumbe uzangena umnyaka omutsha evalelwe eJigurubhi. Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zithi amanzi empompini abengconywana ngesikhathi sekhefu leKhisimusi, kodwa zithi kwamanye amalanga ziyaphuza ukuthola imbiko evela kukhansili ibazisa ngokuvulwa kwamanzi kusaselesikhathi. UGainer Gumede weStudio 7 uxoxe lonobhala obona ngezamanzi kwinhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngibona ngani sokungcwala abekhona nje iholidayi abantu batholile amanzi kanti nakuma isikhukhula mhlana sekade sikukhangelile ukuthi ngiyona lowo mabethu ukuphuza ikhansili ukuthi bangafaka inotice. Afa inotice yangikhona ingaphuza ukubuya abantu amanzi bengaziwa ukuthi khona kuya nini. Bethi nabeyivuya ekuseni zithi amanzi hambile kodwa kuluduka futhi eziphezulu ezinakufakwa amanotice amanzi ayavuya indawo zena zingawathola amanzi sakhona kuthola yaloamanzi vele sebuya lafana sufira ma-hours amalutshana baphinde bavale ngoba kwezinda abeangabuyi amanzi azona ezenizisheziphezulu.
Selikulungisisile yini le khansili yakobulawayo njalo balipha njani lawo ma-notice?
Ama-notice layo bekuthi ikakhulu bathumela ama-leaders ikakhulu izakhamizi kuma-wadi aphesenzi kukutiti ngat-executive council yakobulawayo ukuthi siwaflashe nje kuzakhamizi lapho esikhona kuma-squares abantu bekwazi ukuthi kuhamba njani kanti nabaningi bawathola nezindlela mabe kuphuziwe abanye grant abalwa ma-WhatsApp ama social media la abalwa ma-phone kodwa it's not all that bad bathola nje ama-notice kodwa uqakathekile ukuthi nxa bengaplanga notice bayabona nje manje yini njalo i-council isike sakhulumisana ngakho ukuthi abafake ama-notice ikakhulu mina njengosecretary lamazwe ngiyakhulumisana nabo ukuthi ama-notice abazame ukuthi bafake kusasemasinya kodwa into abakhala ngayo bathi khona babe ngathi bazibona ukukhona amazwe ale i-pressure nxa bevula bavula amalokitshadi kule system abayisebenzisayo thinaezingayaziyo i-council abangeke bathi ukuthi khona kusasa amanzi azabe nakuya ngokuthi bazabe bavule ngaphi ngokusebenza kwabo
nxa evulwa amanzi avulwa okwesikhathi esingakanani
njengoba ngithilo ukuthi khona kwezinye indawo kahle kahle bona sevula umathi wavula ekuseni amanzi after 2 or 3 hours ebebefile emalokishini but ayisikho okwenzakalayo ngoba indawo zishiyeni kodwa all in all bavula nje kwelanga elilodwa kodwa fana i-notice ukuthi ibhale i-static restoration of i-water for inyanga sathu kumbe inyanga lanini babeyavula nje kwelanga elilodwa then the following day sebevala sesiyavula kwenye indawo abantu abavulile asithi nxa bavula ekuseni kwezindawo bavula ekuseni khona ngalapho bavula khona efika emini izindawo eziphansi bathona bewak ekuseni avuke engekho kuhlezana iy'ndawo eziphezulu thina siwabona ngabo qhile kuhambeni ngama-2 khonapho kwakusiyisaphinda hambe
ngezikhathi ezedluleyo council yayigebha imigodi ama-borehole abantu bekhona ukuthi bahambe baye kukha amanzi imigodi leyo ilokhu ikhona yini emalokitshini la masabhabha
ama-borehole imigodi leyo ikhona sibili kwezindawo ikakhulu emalokitshini labo amathulo phezu konkulumane onkedla wonganini ngapha emalokitshini ngapha kuma-identity suburbs bagebha seimigodi ethize iyo nani isiza abantu ngabe ayikho leyo mgodi laba abantu baphele nzima emalokitshini abadala ikhona nje imigodi nanaqoqoqo lapha engitsho khona bafaka fika ama-jojo tanks ama-NGO ihamba lifaka ama-jojo tanks yikho ngani kuyasiza ngapha isikolo kungabe zithele nzima yikho kwamalanga nje adluleyo kungani kuyaqhamuka imikhuhlane yakocorelodaria abantu begijima besizibhedlela
xa sesilanda ikhefu lomnyaka lo omutsha lizabe lilawo yini amanzi
ngisanda nje ukuthumela i-mesivo ngingani ngiyababonga ukuthi hayi lokhu kuqhayisikho isimo silapha vele ngandani nxa ibuya ilangeni lodwa amanzi baphosile kanti bayazama singazi kusiyafika yonaleviinyeyaintende ukuthi abelekekwa sikhuluma kunje kuze indawo namhla khona iy'ndawo eziningi
lo ke ngumnumzana Joseph Nkomazana unobhala ubona ngezamanzi kwinhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo iBulawayo Progressive Resident Association obexoxa ecingweni leStudio 7 ekonale koBulawayo. iStudio 7 ilobele isikhulumeli seCouncil yakoBulawayo uNkosazana Nesisampofu imibuzo kodwa wathi laye usalindele umbiko ogcweleyo ovela kumanjinela walelo dolobho.
Did you see me there? Did you see me there? Did you see me
there? Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umango wemzingwane usulabantwana abangamantombazana abesikolo abazithwalayo abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili i-12 lethumi lasikhombisa 17. Leli phephandaba lithi ugatsha lwezempilakahle lwethule amanani atshengisa ukuba kulabantwana abangamathumi ayisithupha lanye abasuke ezikolo ngenxa yokuzithwala. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi onogada bebhawa ama-bouncer ngesilungu ababili kade bedingwa ngamapholisa baze babotshwa izolo njalo bakhangelelwe kumiswa imithethwandaba lamuhla. Ababili laba uGideon Sanyangore loBlessing Kumunda babonakale emfanekisweni wevidiyo betshaya abantu mahlayana ebhawa bethwele ingqamu. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yes, sithola ukulingelela sisalubonani ke sala eZimbabwe abalandeli bonke basuja 7 nabasakazi bonke siyabonga ukugqiba umnyaka omunye sindawonye lisisakazela kamnandi izindaba eziyiqiniso ke ngilethe ukukhathaza kokukhulu ke ngesikubona laphana ku-social media ama-South Africans ngendlela ke aphethe ngayo amapoyisa amapoyisa ayashaka abantu abasa abayisaba amapoyisa umdasha ipoyisa azaligibele amadundu baqeda alikhafulele yindlela ke ama-South Africans afile singakho kona abangasebenza khona so kukhulu kuzayo ke kuyinzalo yeZimbabwe ngonyaka ozayo ke ngikhathazeka kakhulu 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 mayizana phezu zaqhubeka ivusa ke sisengozini kakhulu ngoba abalanhliziyo bahluleke ukulungisa izinto kumele ke amaZimbabwe sisukume siyerejiste ukuvota njengoba ngama-holidays manje abantu abarejiste ke ukuvota laphana ke simeke sure ukuthi siyazwakalisa ke ukukhathazeka kwethu ke ngendlela ke isimo selizwe singakhona ke izano PF amalakhe inkomo labamnankagwa ngoba beqakazelana izandla kangaka ngoba bayadla kuhlungu kakhulu esikwenziwa ke yilaba bantu bezizana PM kukhulu okuzayo ke kumaZimbabwe especially ngomnyaka ozayo ke abantu baza kufa abantu bazalimala kakhulu ke ngike siqhubeke sigxeke uRamaphosa size uRamaphosa mayengaqhubeka busa thisendathi kumele sikubheke kakhulu izizana PF izikliwa babulalela aba if beqhubeka bebusa ke sisengozini enkulu njengamaZimbabwe
yebo sibingelele uStudio 7 kubalaleli kanye labasakazi okhuluma imumfo kaKhumalo njalo yeyi ngithi okokuqala khisimuse enhlekeni lonke ngokuye ngithi sekunsuku ezimbadlana nje ukuthi sifike ekuboneni umnyaka omusha phela kumuntu okade elalele uStudio 7 sukela unyaka okuqala ozofika manje ukuthi singene umnyaka omusha sisonke singabaphileyo siloke sibonisana sinikana izindaba bese ngithi mina awukambe bakithi kuyacaca kumhlophe nje ukuthi eZimbabwe kutho ukuthi mayingabe ufuna ukuba ngumongameli wani uphikisana leZANU-PF futhi ukuthi kumele ukufele lokho akuhlungu kangakanani amazwi kaMkhondisi Moyo ukuthi uye wahlaselwa ngumuntu emtshela ukuthi wena uyadingeka eZimbabwe ngenxa yokuthi nje umele iRepublic of umthwakazi umthwakazi Republic Party so yinto nje ayifela awubakithi baze kwababuhlungu hayi hayi lizwe laseZimbabwe bese ngibuya ngitsho ngithi nangubaba okhuluma uyazwakala ngezwi ukuthi usengumuntu omdala okhuluma ngomalakhe inkomo yithi kuphendulele baba uMalakhe Inkomo angekayekele ukuthi akhulume athi yena konke kuhle ngoba uyadla kuZANU-PF angithi bayadla laba bantu labo Philip Gawule oJoseph Chuma abantu bakithi abavumela into embi into esingayithandiyo ukuthi bona mabefidwa sina singafidwa bona bese bebona kungcono sekufanele ukuthi bavumele yonke into esiyibona xa ungabe umgwaqo unjeyana njenga futhi ingabe sisambalela mhlawumbe ngithi uFalls Road ungcono abathathe uTholo Road yona lo hamba ngaye uGawule thathe onkai road labo matopo ngani bebona ukuthi kwenzakalani kodwa uthi umongameli wethu uyalungisa elungisani umgwaqo ocela amagodi asazi Zimbabwe
yabi ngiyalibingelela lapho uthi njalo manje bese bantu bezindizi ngiyalicela lonke bantu bezindizi bambanani siyani ukuphunguba lokuyizixuku ukukhozi ukukhangela kwena ngapha iqiniso sibili ukukhozi ukukhangela kwena ngapha loba ngilile isangoma mina siyangitshela ukuthi ukhozi ukukhangela kwena ngapha ngokuya kwesikhathi kwayekulo President Robert Mugabe wayesemashonini umnangagwa beseduzile bandla uMugabe kodwa wabona izimpilo zonke zikaMugabe umnangagwa wasiphini ndawo nanzo namhla ezeni emidlenzi kokule ndawo right baba Obed Mbeki nguwe khathesi lapho oseduze and isangoma siyakutho sikuqondi nxa ukwanisa ukuziphatha asizange sithi hambe kula lo mnangagwa kuveni hambe uthinti kodwa isangoma sikhuluma sothi ukuthi hayi Obed Mbeki ukhangele lapho siyacela ukuthi impilo yakhe ibeni siyacela ukuthi uziphathe lapho uhamba khona siyacela ukuthi ungabuphunga ukuthi imganye yonke yakuthatha baba Obed lapho sikhangelane lawe njalo siyacela kunabonkobo omqondisi nobaizithi ngoku-MRP akuncethi iopposition ngayibe khona kwaliwanga ukuthi ibe kude siripoto lapha madoda alingeni la lizakhonkota lize liphale lize lihle kubuye abanye bakhonkoti baliphale bazibaphi bahle bambana ndondoda lo sendilanduze lendoda lo kuthiwa ngo-and indoda lo uzalisiza ngokuya ngokuthi alokho ngogawule wonke wotona ngochuma konke laba akulalito lapha labana ngokunye nje lakokuyimizwane njengokungopopila kokukhonkotayo so linazo ndilanduze lo baba labo labo kogawule bakhona futhi zamanini ukuthi abantu benzeni likhangela phana kobhedi ba yikho lapho esesikhangele khona nxa sikhuluma ngemadebeleni and isangoma sikhuluma nzuku zonke ikakhulu mina esami mina ndilala sihlala kashiyana le madebeleni ngenzemide kodwa hhayi siyatsho umnankagwa sasikhuluma njengakhonokho khathesi sesikhuluma sithi mlawayo siqonda wena hhayi mina bengingasikeli bandaleni ikakhulu lezanu ngoba bengingela la ndaba lakho lokho kwami okwembuzazo kodwa maye izangoma ziyabe zingitshila mina ngikhuluma nje ngosamanje nxa ngifuna ukundinga hayi mina liyangithola liyangithola sibili liyahamba emoyeni khona phela kwansi ukungithola ngoba ngikwazi nami ukuzibhabhisha but izangoma ziyabe zikhuluma manje ukuthi ah ngokuya kwesikhathi upresident uzaphuma emathebeleni nami ngakhangela shiwa yeyi ngabona inkosi iyangitshela sho ukuthi hayi obhetifo akuzeke kuthe kusasa akuzeke kuthe khona umnyokozayo hayi ngokuya kwesikhathi
Studio 7 ngenjani yabo umsebenzi omuhle wenzayo okhulumayo ngumangela usenyama yendlovu efountain sibonga umsebenzi lwehla eliwenzayo lwesizwe luncedisa ngalo abantu nxa abantu bekhalazile umangena ongumbhishophi lebandla inkonzo yezimangaliso zomusa wenkosi Church of God in his mangena ucela abalosizwe abalesifiswa ngoba bafuna ukwakha ibandla enyama yendlovu lokudrila umbhotho ukuze bancede intsha losizwe khona ngale enyama yendlovu efountain village sicelisa uncedo lokuthi nxa sengathola imali yokudrilelwa umgodi sifense lengadi yokuthi sincedise intsha ekhona abakhonzayela abangakhonzi ukuze sizame ukukhupha izidakamezwa emsebenzini sikhuphe ulutsha lusekusebenzeni imisebenzi yezandla ibandla le-registered ngaphansi kwenhlanganiso ye-National Association of Christian Council which is udirector wakhona engubaba uKhumalo uProper Khumalo uchairman wakhona engubaba uEdson Moyo Mangena yibo abafisa ukusihlungula inhlelo so izandla zimfitshane kuyikucelisa uxhaso ukuthi nxa lungatholakala lolu xhaso kwangaba lobubelo enkosi elibusise siyabonga ama-well-wishers they can contact ubaba Edson Mangena inamba 0712038839 noma 0776445500 inamba yeZimbabwe sicelisa izandla eziphayo ezilonceda siphakamisele intsha ngegama lika Jesu Kristu siyabonga amen
lathi siyabonga lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika abalandeli bomdlalo wenguqu bakhala izimathonsi kulandela ukubhubha izolo kwengqungquthela yalomdlalo uPhele weqembu leBrazil obele mvukuzane uPhele elokuzalwa engu-Edson Arantes dos Nascimento ubele minyaka engamachumi ayithoba minwembili 82 wakhokhela iqembu leBrazil kumidlalo yenkezo yeWorld Cup kathathu ngomnyaka ka-1958 1962 lo-1970 leli lizwe lathatha linkezo. UPhele waziwa njengentshantshu engasoze yadlulwa ngomunye umdlali emhlabeni jikelele. Sixoxe lolandela ezomdlalo wenguqu umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya mina ibizo elithi Phele okubuye engqondweni yami yinkosi yenguqu ngoba uPhele ube ngumdlali omangalisayo and uqale ibhora at a very young age of 15 and ngumuntu owaphumelela kakhulu wawina ama-World Cup and ngumuntu odlala umuntu olebe leskili lesiyane sokuthi vele abaningi namanje lokhu bemhlonipha nguye singathi but i-greatest of all time igothi abathi yimbuzi nesakithi.
Abanye bathi lanxa uPhele wenelisa ukunqoba kunkezo yeWorld Cup kathathu izinga lokudlala kwakhe ali soze lifaniswe labanye abadlali abafana labo Messi labo Ronaldo uthini wena ngokubona kwakho
I debate yona le ukuthi odlale udlula abanye phakathi kuka Pele Ronaldo Messi lo Maradona I debate ivele abathandi benguqu abahlala be debate ngayo and I'm sure I debate ezoba khona kakhulu since u King Pele eseshonile but asikhumbuleni ukuthi ngo 2020 iBBC Sport actually yayenze vote he carried out a vote amongst one of the players engikhuluma ngawo and uPele was voted the greatest player in the world and I'm sure iFIFA layo yamvotela ukuthi was the greatest player of the century now I'm talking about the 20th century so yeah I think hands down bangakhuluma abaphikisayo besithi kulabo Messi labo Maradona labo Ronaldo kodwa uPele ebantwini abazinguqu abalandela abalandela abayilandelayo balandela the way adlala ngakhona during his years hayi bonke bakutshela ukuthi laba abanye ababoni lutho kuphela
alo ke ngumnumzana Dan Moyo umlandeli wezomdlalo wenguqu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni se Virginia ngapha kwele Melika Umuyi obe ngumculi weSouth Africa uMandla Maphumulo obesazakala ngokuthi uMampintsha ukhangelelwe ungcwatshwa lamhlanje eDurban ngemva kwenkonzo yesikhumbuzo equtshwe izolo abanye abaculi bakobulawayo eZimbabwe bathi baqoqe umcimbi ozaqutshwa lamuhla owefola elilodwa okukhumbula uMampintsha yena wake wethekelela kobulawayo eZimbabwe ngomnyaka ka-2015 leqembu lakhe ele Big Naz lapho abahlabela besola udlakela lokukhethana ngemihlobo eSouth Africa uMampintsha obhubhese leminyaka engamathumi amane lambili 42 uthiye unkosikazi wakhe ubongekile Simelane owazakala ngelokuthi ngubabes wodumo lengane yabo uSponge olomnyaka owodwa wokuzalwa akesizwe amazwi kababazala kaMampintsha useka babes wodumo uBishop Welcome Simelane ekhuluma embuthanweni wayizolo
sale kahle nomkhonyana beno best bahlale bahlale bancinzane bakhwephane ngithethe bangishiye kanjalo ngisale mina ngikhamisile kade ngithetha ngibabone namba sebelandelana beyongena emotweni ngibona ukuthi ayi shuti labantu babedalelwene ngempela sebehlukanise ukufa umkhonyana noko ngiyabonga ngoba ungishiye nomzukulu niyamazi SpongeBob SquarePants
lawo ke ngamazwi kaBishop Welcome Simelane abahlabeleli beZimbabwe labo bathi balahlekelwe ngokubhubha kukaMampintsha kesizwe amazwi womculi weZimbabwe ohlala kwele Botswana uErnest Sebata kungqoqo wayiqhubela osithandekile mhlanga weStudio 7
sawubona dadethu ngiyabonga ukuba sibe sixoxa ngaleli qhawe selilele uMampintsha ukhanya ube yindoda eka dizimisele endabeni zomculo njalo bene influence ephezulu sibili ungakhangela noma uzwe imbali yakhe lapha aqala khona uyeza na ukuthi indoda eyayinekhono elithize sibili okusho ukuthi khona kwamanje i music fraternity ilahlekelwe kakhulu indoda eka dizimisele ngomsebenzi wayo
Ah,
umampintsha umculo wakhe wagugula into eziningi kakhulu. Ngiyathemba kungasimampintsha abantu abanjengabo Pepsi Odumo angazi noma ngabe siyabazi, ngoba wayene waba nesandla esikhulu kakhulu ekukhuphuleni igama lika Pepsi Odumo, njalo nejimbri akade eyidlala igqomu. Ngesikhathi bengakabuyibo noma mpintsha yayingadumanga kangako, noma yayikhona but yayingadumanga, kodwa ukubuya kwabo babuya baba nalokho okuthiwa i-game changer ngesilungu, kwazwakala bona. Ungakhumbula ingoma yayithi umlilo owe-Big Nazi, ambona ukuthi ukhona ongayaziyo, ngile themba lokuthi yaziwa zonke indawo. So iqembu le-Big Nazi sibili linayo umampintsha la libuye kakuhle kakhulu. Ngakho lakhona manje njengoba selilele iqhawe kubazwile bezikhulume esikhumbuzweni sakhe namhlanje, bemkhuluma njengeqhawe leliyana elikade liphethe sibili indima ephezulu endabeni zomculo. Noma eseyedwa nje wawubona ukuthi elakhe igama akalilahla, wawubona ukuthi akusokuthi umkhulu kuphela nge-Big Nazi, yena umfoka amaphumulo ubemkhulu kakhulu kuzo zonke izinto zomculo ayezenza. Konke ayekuthinta nje kwakusiba kuhle. Le influence yakhe ebaculini iyakhanya, iyazwakala, njengoba ubona kuvela abaculi abaningi abazama ukwenza istyle esicishe sifane nayo. Engangimkhangelele phezulu le, nganginesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngingayafika la akhona, noma singakaze sihlangane like okwamehlo, kodwa ngangihlala ngimbona nje laphana emculweni. Ngangivuma ukuthi ngelinye ilanga ngizake ngihlangane laye sixoxe, maybe senze okunye thizeni sisonke. But hayi, impilo usungafisa ezinye izinto kugcine kungayenzekanga, ngoba indlela omunye lomunye kulalapha ephelela khona. Iqhawe lizalala ngokuthula, umuntu okade ezimisele kakhulu emsebenzini wakhe, indoda ekade izimisele kakhulu lasemndenini wayo. Uyabezwa izikhulumisile ukuthi umuntu okade ezimisele kakhulu ekwenzeni lekukhuphuleni abanye abaculi. Ya, lapha ngiyabona ukuthi silahlekelwe sibili ngumuntu okade esazokuba negama elidlulelelo afe eseyilona. Ya,
ukamfoka amaphumulo kuthiye igebhu enkulu ebaculini nje bonke abakade bekhangelele kuyena nabalandele bakhe. So ngithe emndenini wakwamaphumulo abakhali bodwa sinabo, baduduzeke, iqhawe lilahlekele thina sonke.
Oh, Hayi siyabonga Ernest Sebata. Hayi kalale kahle uMampintsha. Ye, usibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje sisithi ke olufisela ke umnyaka omutsha omuhle i-new year ngesonto. Yimi ke uChris Gande nxa ke lingezwanga indaba zethu liyakwanisa ukuzilalela njalo ku www.voaindebele.com. Happy New Year Zimbabwe, siyadibana ngoMvulo.